Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwakazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 7 Mabasa 2018. Igama lami ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. USenator Chris Coons wedalela iSenate eleMelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act nxa eliZimbabwe lingenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
Our President Trump also may lift some sanctions.
Umongameli Donald Trump ulakho ukuthi esule izijeziso zenotho.
Umanyano we-MTC Alliance wenza umhlangano omkhulu kobulawayo ngokukhankasela ukhetho oluzayo. I-Commission ye-Gender Commission ithi izakwenza umhlangano lamabandla atshiyeneyo kusekela ngolwesibili ngeviki ezayo.
Njengakhathesi kupolitics isikhathi esinengi omama bayabesabe ukuthi bangene kumncintiswano wokhetho ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyakube le political violence.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. USenator Chris Coons wedalela iSenate eleMelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act nxa eliZimbabwe lingenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. USenator Coons okweliZimbabwe labanye bakhe abane abaguqela uSenate Jeff Flake uthi kukhona okutshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna kube lenguquko elizweni leZimbabwe. Kodwa uthi kuningi okumele kwenzakale kungakaguqulwa umthetho wezidela ofakwa ngomnyaka ka-2001. Ake sizwe uSenator Coons ekhuluma lentathelo yezindaba eHarare.
Our President Trump also may lift some sanctions.
Umongameli Donald Trump ulakho ukuthi esule izijeziso zenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehambe emazweni amaningi ehlangane lenkokheli. Iphephandaba leNew York Times lilobe okujabulisayo ngokumele kwenzakale kwele Zimbabwe lokudlelana lelizwe leMelika. Kumele sibambisane kuhambo lolu.
Very strong constitutions. And we believe there are international standards well known. Adopted by the African Union, by SADC, by EU, by others.
Amazwe ethu alesisekelo zombuso ezibalulekileyo. Siyakwazi ukuthi kulendlela okumele amazwe ayilandele nxa eqhuba ukhetho. Lokhu kusendaweni ezinjenge SADC, European Union lezinye. Indlela zokuqhuba ukhetho zikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukuze kube lokhetho olubalulekileyo njalo lokumele kulandele nxa sokwenziwa ukhetho. Lokhu kugoqela ukulandela imithetho yelizwe, ukuvuselela umnotho welizwe njalo lokuhlonipha ilungelo likaZulu.
What we've seen here and what we've heard here so far reinforces our great optimism about the future.
Asibuyanga lapha ukuze litshela ukuthi kumele lenze njani. Siyakwamukela ukuthi lifuna ukuthi sibe kuhambo olufanayo labantu beZimbabwe. Esikubonileyo lesikuzwileyo lapha kusinika ithemba lokuthi ikusasa ingabanhle kweZimbabwe nxa kungenziwa okufunakalayo. Abantu beZimbabwe bafunde okumangalisayo njalo balezimvelo ezinenge okumangalisayo ezilonqedo. Singenza okunengi nxa singadonsa ndawonye.
Lo nguSenator Chris Coons wedalela iSenate eleMelika obekhuluma lentathelo yezindaba eHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umanyano we-MTC Alliance lamhla wenze umhlangano walo enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo. Inkokeli yomanyano lo ibibeke sobala injongo yabo ngokukhetho oluzayo. Nanku esilethulele khona.
Asibambane.
umnumzana nesentshamisa labanye bakhe abakumanyano we-MDC Alliance bathi sesifikile isikhathi sokuthi ilizwe leZimbabwe lisuswe ezandleni zebandla leZANU-PF. Bethule lokhu emhlanganweni omkhulu we-MDC Alliance koBulawayo enkundleni yemidlalo e-White City Stadium. Uchamisa uthe uyathaba kakhulu ukuthi abantu abaningi abavela kumabandla atshiyeneyo sebelandela umanyano we-MDC Alliance.
Asifuni abakhokheli bayabusa esimeneme. Sifuna abakhokheli bayabusa okuqondileyo.
Omunye okhulume emhlanganweni lo nguProfessor Welshman Ncube okubandla le-MDC othi sokuyisikhathi sokuthi abantu babuse ilizwe labo eselabhidlizwa libandla leZANU-PF.
Ivumelani ngilihloniphe lonke ngokubuya kwenu lamhlanje ngobuningi eliyibo bona. Sizotshengisela ukuthi iZimbabwe entsha, iZimbabwe esizayakha kutsha sikhokelwa ngubabuThamisa isingemva ngale isisondele isikhonapha. Yikho sikhonapha ukuthi sibe ngabafakazi ukuthi iZimbabwe entsha ikhona kusasa. Ungakhangela phakathi kwenu uzabona ukuthi ontanga bakhona. Omama izakhamuzi zikhona nampala labana. Obaba esezimhlophe bakhona labo lapha lamhlanje. Okuthi ukuthi yena babaThamisa lasiyo generation yakho kuphela evumayo, labadala bayavuma ukuthi sokuyisikile.
Ncube uthe kumele amasosha ayekele ukuvimba ukuthi kungene umongameli okhethwe ngabantu.
Kethwa yini hathi amasosha? Yekela isizalwane seZimbabwe sizenzele intando yaso ukuthi kukhokhela bani. Line la izolo lenza umsebenzi wenu seliluphele. Siyelani abatsha balungise kwakhe kuthilizo.
Uthe umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele ukuthi baphume bephele embusweni.
Lo nyaka bathi bona imbuzi indlani ikhanta. Kutsho ukuthi kufukukile befuna bengafuni. Ilizwe lethu siyalithatha lo nyaka. Angaza bhotabhote uMnangagwa aye China aye ngaphi? Sithi hamba uyavalelisa. Lo nyaka ungeke wayintshontsha izoti kaZulu weZimbabwe nxa sonke sesivumelene.
Kuphinde kwaba le mibiko eminengi ethulwe ngabalwa impi yenkululeko lasebephume kubandla leZANU-PF abanjengomnumzana Kutakwashe Basikiti. Omunye njalo owagcina ukulandela ibandla le-MDC lisanda kusungulwa umnumzana Enos Mdlongwa owayengumeya koBulawayo uthi kumele abantu bavotele umanyano we-MDC Alliance.
Konke engikufisayo sibonga umoya lona siphinde waletha ke ubudlelwano babantu ukuthi babe bani. Sabonga ke ukuthi lo silifisela ke ukuthi lisebenze kahle.
Abantu abaningi okumangalisayo e-White City Stadium.
Yebo, mthwakazi omuhle.
Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
I-Commission ye-Gender Commission ithi izakwenza umhlangano lamabandla atshiyeneyo kusukela ngolwesibili ngeviki ezayo. Umnumzana Victor Nkiwane oku-Commission le uthi kusobala ukuthi abasifazana bayancindezelwa ekukhethweni kwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo.
Sesiya kukhetho luka-2018, so thina njenge-gender sifuna ukuthi omama labo baba balingane kwezombangazwe. Siyabe sihlangana lama parties ahlukeneyo azangena kuma election. Sizama ukuthi sibabo sikhulume labo sizwe ukuthi bona indawo yamalungelo ku political participation bayiphatha njani.
So kodwa lina ngokubona kwenu bayiphatha njani indaba le nxa sikhangela abasifazana?
Nxa sikhangela izikhathi kuma election asedlule ayemnyaka lemnyaka la omama bevele i-representation yabo ibe phansi kakhulu. Manje ngesikhathi lesi sesile constitution entsha ka-2013 ekhuluma ngokuthi kumele kube le-gender equality, gender balance endaweni eziningi kwezonotho, politics, langezikhundla kumakhampani lakuhulumende kumele kube yi-50-50.
So kodwa liyaku-enforce njani nxa ukuthi kumbe kulomthetho kumele lithi hayi laba phela seliqamula umthetho?
Nxa sibona ukuthi kuyaphambaniseka kakhulu siyanika ukuthiwa yi-advice. Sizama ukuthi sibatshengise ukuthi lilungise indaba le yenzani kanje. Njengakhathesi ku-politics isikhathi esiningi omama baya besabe ukuthi bangene kumncintiswano wokhetho ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyakube le political violence. Omama bakabafuna ukungena kulezo ndawo. So kulezo ndawo ze-violence yabe sifuna ukuthi kube lokuthula kukhetho labo mama bakhuthazwe bafundiswe njalo.
Kodwa libona ngazani-ke amabandla alalela yini nxa likhuluma labo ukuthi hayi phela kumele lenze lokhu nalokhu?
Sibone ngani kumele balaleli ngoba umthetho welizwe omkhulu i-constitution umkhulu ukudlula ama-constitution abona amaphathi ngoba umthetho lo uthi wona akulinganiswe konke. Siyakwazi ukuthi mhlawumbe kulelo khetho akusoze kube yi-50-50 kodwa kumele sibone ukuthi kule progress eyakukhonapho ku-50-50. Yikho sifuna ukuthi sihlangane lama parties wonke esiwaziyo abalabantu kuParliament lamanye asakhula ama party sikhulume lawo sibe lokuthi sibonisane ukuthi lina likwenza njani ama candidate likhetha njani and so on and so on. Isikhathi esiningi siyasibona kusetshenziswa izimali ukuthenga ama vote and so on. Omama imali yakho na abalayo, so singathi i-playing field ayilingananga.
Kodwa likhona yini ibandla elibona ngazani liyazama nxa sokubuya kulokobe 50-50 kumbe vele akulalo?
Asikabonisisi kakuhle ngoba kule parliament esizaphela le kwakuvele kule 60 seats ezazivele zi-reserved for omama. La kuyona le parliament esizayo izabe ikhona i-60 leyo, but after this parliament elandelayo kuyabe kungasela reserved seats.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane okukhomishini ye-Gender Commission obekhuluma le Studio 7 ese-Washington DC. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esiphakulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sheila Msonda ka Ward 8 kobulawayo osekela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe kube nguye okhokhela ibandla le-MDCT. Yena othi abasekela ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa bamhlukuluzile besenza umbukiso wabo we-roadshow izolo belungiselela umhlangano walamuhla. Sizaphinda sixoxe lomunye wesifazana osekela umnumzana Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo Councillor Msonto.
Naye lami yalemukele.
Kwenzakaleni nge-roadshow?
Hayi, nge-roadshow mina bengingekho, ngizwe nje ukuthi bafike endlini yami bagida babangumsindo bekhuluma ukuthi bye bye sila thina sikambalo samisa, bye 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 bye, bekhuluma bangabajika amapepa begida bephandle phandle kweguma lami. Igedi ukuthi belivaliwe nge-sliding gate beliyakhiwa. Bekunabantu eyadini abantwana bezakhamuzi zaphuma zavukele. Angikwemukeli ngenxa ukuthi nxa i-roadshow awumemezi bizwe lomuntu, kumele wena ukokode nxa ufisa ukuthi akulandele ukhulumisane laye usumcela ukuthi silento enje sizaba lohlangano olunjengalolu sicele ukunxusa la ube khona.
Lingabe lisekela uMakhuphe ngoba engowesifazana na?
Umama uThokozani Khuphe ngimsekela ngenxa yokulandela i-constitution eyavunyelwa emthethweni. Ye, omama bayancindezelwa kakhulu okumangalisayo. Umbuso lo kabafuni ukuthi umama angene phakathi, bafuna kungene abesilisa. Njalo kwesibili bafuna uhlangothi lokuthi kusuka kuthethiswane. Sebesithi yena umuntu wesiNdebeleni yi-distant kabamfuni, bafuna umuntu wesihloneni.
Abanye bengathi nxa kuyikuthi ibandla lenu lifuna ukungena embusweni kungangcono lidinge umuntu elilesiqiniseko sokuthi uzavotelwa ngabantu abaningi.
I-constitution uThokozane Khuphe wakhethwa iZimbabwe yonke esekela uTsvangirai.
Abanye bathi kulamaphetshana ahlambaza umnumzana Chamisa kuyaliwa yini?
Abanayo amaphethezana la kumafoni kumaWhatsApp bathethisa uThokozane bathi thina singeke sibuswe ngumuntu wesifazana, njalo bahlambaza okuhlambaza okubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa ujoyina umbangazwe awujoyini ukuthi wendileka wendanga ungowesintwana ungowani, uyijoyina ngothando lwakho ukuthi ufuna ukuthi kutshintshwe.
Kodwa ikusasa yenu uyibona injani? Ulabasekeli abaningi na unkosazana Khuphe?
UNkosazana Khuphe ulabasekeli abaningi iZimbabwe yonke jikelele. Akula lapho abathi bona akambamfuni khona. Belandela i-constitution ukuthi nxa omunye etshona loba omunye nxa ephuma, onguye omlandelayo nguye omele kulamalanga abalwayo ukuthi nguye omele angene. Awuphongungena nje ukuthi wena ungumngani wami kumbe sinihamba sonke ekhaya kumbe umakhelwane wami sekumele ngufake ngokuthi siqelanisa udo. Hhayi, ngusambisa njalo kakhethwanga, wakhethwa nguTsvangirai bebabili nje ukuthi yena abe nguye nje oyabemthuma njeofisini nothi ukuthi umthuma ukuthi amele iZimbabwe ezihole.
Sibonge uCouncillor Sheila Msonda kaWard 8. Ngesamukeleyo uCouncillor Lillian Mlilo kaWard 12.
Hayi, mina uKhuphe angifuni ukuya kuye ngoba ngumama ongafuni ukuthi alalele okukhulunywa ngabanye abantu, ofuna ukuthi yena ayenze okufunwa nguye. Ukuqilibizelana laphana kakukho ngoba khona lapha koBulawayo isuke ukuthi kumbe ngapha emadikeleni kulabandikele kuphela. La mashoni akhona kuhlangene hlangene nje kaqilibizelelanga sibili.
Abasekeli bakho abakuvotelayo bafuna ukusala lawe kumbe bafuna ukuya kuKhuphe, kuyini okubonayo?
Basala lami, abafuni ukuya kuKhuphe. Banengaba abazihambelayo uKhuphe, bona basoze bahambelayo ngoba yena ngumuntu lwana ofuna ukuthi amanzi ayelise amashona athi yena amaNdebele, kukanti-ke sonke singabantu. Uzasibethela umnumzana Nasamisa amavoti amaningi sibili kakhulu.
Sibongile ukuxoxa la.
Alright.
Leo balaleli bekuyingqoqolo Councillor Lillian Mlilo ka Ward 12. Sibonge u Councillor Sheila Msonda ka Ward 8. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Sike sizwe okwamanje esikuphathelwe nguChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lijone le ndaba.
Elingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba lijona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lenduna yakomthwakazi umnumzana Zwelithini Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu wakwethu ninduna uNZ Gumede engilapha eMzansi engimele bonke abakamthwakazi abakulele elakamthwakazi lakithi ngesintu kemhlamba abengizwa ukuthi umthwakazi kuthiwoni kusho abantu bonke abemathikelele.
Hayi, siyakuzwa kahle. Ungasitshela baba ukuthi udaba lwenkosi solumi ngaphi? Sizwa ngani sokuthuli kathesi?
Cha, asazi laba ababeliphethe lolo olwalungabe likhona kodwa bethina sazi imongo yenkosi ukuthi imanjani. Kwenzenjani ngemva kwesikhathi eside sakithi lesi esilo 100 years eliminyaka ngaphezulu ayilulanga indlela yokuthi kufake inkosi kulanda ayizukuba khona ngendlela eqondile inkosi engangena mayingalandelanga imigudu yesintu yeculture yakithi futhi awukwazi ukuthatha esinye isizwe loba omunhlobo ufake phezu kwala omhlobo okulelalizwe ongaphakathi ogoqela ngokuthi ngamandebele kodwa wonke amandebele lawo engaphansi kwesizwe sokuthi izizwe ezihlukeneyo ezehlukaniswa yisishona ngabantu besizwe sesishona kuphela yiso esingekho phakathi kwaleso esibizwa kuthiwa ngamandebele. Manje abantu abaningi bonke labo baku-understand ma kuthiwa amandebele akuthiwo ukuthi amandebele ngoba bakhuluma ulimi lwesindebele uthiwo ingubo eyagoqela bonke lezi zizwe ezingaphansi kwalokho owakugoqela ikhalanga kungaba lidlenda kungaba ngumsuthu kungaba ngumtonga lezo zinto ekhupha nje ekugcekeni jikelele kucekele ishona umuntu esishoneni inhlanga ukuthiwa yesishona yikhona izinto ozifanele zihambe ngesintu ezingenzekanga ngalento eyenzekaka ngobulelana yikhona izinto ezingenzeka ezingake zenzeke inkosi iyafakela inhlaka zokuthi imiswe isuse emasekweni isuse emsamu kubikiwe kwakhulunywa labaphansi bonke ukuthi kuzaba lento eyenze ngesikhathi esithile kwenzeka lokhu nalokhu kwabikelwa wonke umuntu. La makhosi ezizwe langaphandle ayiwa abanikazi bobukhosi babikelwa ngaleso sikhathi into mhlawumbe sisele isikhathi uzakuthi hayi kuzagcotha ubani othile baye ke la amanye amakhosi athile futhi abanganikazi besizwe lesi esilapha babuke babone ukuthi yebo abantu bakhona yilokhu nalokhu kufanele kwenziwe kwenzelwa kanje ngesintu kwenziwe lokhu so lokhuyana komfowethu lo ongubulelani bonke labana abantu lo abathi begcwele ekhoti lapha ngabantwana baka-79-80 futhi leyo labo balenhlanhla abaningi i-81 kusiya phezulu akulalutho loba 1 abalaziyo bonke labo nje kwayiwa laphana kusiyagcotshelwa umuntu wahanjiswana ngamafoni ukuthi asihambeni thina yithi esaziyo sizafika sibeni akwenzeke loba kwakungale hulumende kwakuba kwale bani kwakwalaba phansi bangeke bakwenze laloo muntu angangena kuleso sihlalwa ngaquleko
ye manje labo abathi bakhethwa-ke uzwide kalanga lo Stanley Raphael Khumalo bona-ke
asikwazi ukubachaza bonke labo bantu into esilindileyo silinde kumthwakazi ukuthi uchaze ukuthi umi ngaphi yiwo ozazitshola ukuthi ufuna la ngoba ngutsho lokhu kulo onguye okade ethile othe wasethi uyangena azifake la manje ngikhuluma njengawe lani khona ngakho emhlabeni wonke jikelele ithi ningalikwazi ukuthi uphile ngaphi sokuthula sokuthula impela esikuzwileyo nje ukuthi ngokwakuthanga kuthiwa induna yethu uKhayisa uya-addressa abantu abase-UK so leyo meeting kusho ukuthi iyakhuluma ngayo indaba kabulelani kodwa leyo nto iyahlupha ekhaya yehluleka ekhaya nangu namhla sebuye e-UK naw ngizama ukuthaza ukuthi upeter lozwide Khumalo lo Raphael asingeni indaba yabo asikezwa sinokunqunguphakathi wabo phakathi kwabantu abantu yibo esilinde ukuthi batsho ukuthi hhayi uzidilumile hhayi urafayi lulungi. Sina sikugadile kuphela mina njengenduna ngathi umuntu wathi okuyenza kuma la engibuzo ngisho abantu bakithi abakhalayo bakamthwakazi abapheleleni abo kudabuka ngomthwakazi sithi bona hayi oyethi inkosi nani sokulungile ke sikwazi sifaka endaweni zayo ezifaneleyo sokuqalisa ukuthi ke usetshenze kubonakala ukuthi kwenzeka akufanani lalawo abantu ezabuya afonele emagroupini layo engawaziyo ukuthi ngamagroupu abesebuza ukuthi kathi yona induna kwenzeka ini nani maye funa lezo zinto le ulokhu akubuza ngakho la ngenkomo lezo sikhuluma ngazo yenzeke yini yini engaziyo ngezizathu zenkomo ukuthi yini nani nani ngiyakubonga lokhu bakwakwethu ngingakhuluma kushoni la
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle
ngiyabonga kakhulu
yebo
ngiyabonga umuntu kakhulu kakhulu
lo ke bekuyinduna yakomthwakazi ehlala eSouth Africa umnumzana Zwelithini Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke ubele impela fike enhle. Kwezemidlalo iqembu leDynamos libe ngobujikile obhanqa emdlalweni lamhlanje weKasilaka Premier Soccer League leqembu leZPC Kariba. Kweminye imidlalo yalamuhla iNgezi Platinum 1 Chicken Inn 0 Bulawayo City 0 Black Rhinos 1 Yata 1 Triangle 2 Harare City 2 Bulawayo Chiefs 0. Kusasa ke iqembu leIslanders lingilana leNekrut. Kunamanje ecingweni silo umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Hadebe siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyabonga bengabe benjani abalaleli emakhaya.
Hayi nobalunge kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo yakhathesi uyibona njani yalonyaka ngamafutshane?
Wona umdlalo walonyaka ukhanya engathi uzabe unzima ngoba kukhanya ukubana yiliphi iqembu elifuna ukubana libaleke layo lale inkezo ye-league title. Okwakhathesi nje iqembu esingathi lifuna ukubana libaleke yilo elengezi Platinum Stars lona eliqeqetshwa ngu-Tony Ryan Ngiraya. Namhlanje linqobe ele-Chicken Inn nge-last minute lapho kuhlohle khona u-Clive Augusto. Okutsho ukuthi emdlalweni yabo emhlanu abakatshaywa abafana laba abengezi Platinum Stars. Yilo mhlawumbe iqembu esingathi lifuna ukubana libaleke lenkezo. Kodwa akhona ke amanye amaqembu angakanqotshwa okugoqela lona lelo ke wakhuluma ngalo kusasa ele-Highlanders elizadlala le-Nekrut alikanqotshwa. Kuzobuya layo i-FC Platinum idlala kusasa le-Chapunge Ascot alayo ayikanqotshwa. Kukhanya ngathi kuzaba yisizini ezaba mnandi kakhulu ngoba ama-team wonke ezama ukubana athathe isicoco lesi se-league title. Kodwa iNgezi Platinum Stars yiyo engathi iyenza kakuhle. Kuzokuthi amaqumba njengabo-Dynamos kuyamangalisa ukubana namhlanje ukubana bedrowe bathole umhlomelo wabo wesibili nje okhangele ukubana bengathi bayayenza okungcono kulalokho ngoba kuliqembu elikhulu.
Yeah, just 10 seconds. I-Dynamos kuhamba njani? Kwehlula lonyaka?
I-Dynamos siyazi ukubana iyandise ukubana iqale kanjalo kodwa mbone ngathi inkinga enkulu ukuzama ukujikela abafana abancane ngesikhathi sinye yikho sokusuka kungathi kuyabaphazamisa.
Yes, siyabonga Hade besikhathi sesiphele.
Abancane lalabo abale.
Yes, isikhathi sesiphele Hade besibonga kakhulu. Singakehlukani asikhangele kade sikhokhela indaba zalamhlanje. U-Senator Chris Coons wedalela Senate kwelemelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho wezidera nxa eleZimbabwe lingenza kahle ukhetho oluzayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluyivalelisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.